Aba pateka embukisweni owe Botswana Consumer Fair, ngabula amankampani asacathulayo aphakathi laphakathi labazisebenzayo belungisa impahla ngezandla eyenziwa ngezikhumba zenyamazana ezitheneyo kanye lokunye. Ugatsha olubona ngezokuthenga, ukuthengiselana kanye lokuthuthukisa amafekithali olwe Trade and Industry yilo oluhlawule indleko zokuthi abamabhizinisi asakhulayo bezobukisa eHaboroni. Unkosikazi Evelyn Musakasa ungomunye obukise impahla etheneyo yena elungisa ngezandla ogoqela ukweluka uchasisa ngoba hamba ngakho
hamba nini SMEs sibuye lama products wethu ama pro mina ngiyenza i wood ama bowls lama salad ngiyenza futhi lama doily lama table cloth lezigqoko zabantwana.
Uthi uyajabula ngabasebubonile lokhe umbukiso lo wavula ngomvulo kuthembisa ukuthi bazathola ibhizimusi ngempela.
Khangelele ukuthi sithola ama customer lapha eBotswana. Singathola ama customer, sithola ukudlelana okuhle ukuthi sibuye every year la sizothe sizobathengisa izinto zethu. Labo ba lathi tenge okwabo esimthandayo siyenze i relationship e right la sifuna kuhle kakhulu ukuthi sizwanane labantu baseBotswana la ministry yethu siyayibonga kakhulu.
Uqhubeke esithi usethola abantu abatshengise ukuthakazelela impahla yakhe bethokoziswa ngasebubonile.
Ya kathe sibaya inquire ama products wethu abanye bathi baye ubuya abanye bayabona bafaka ama order ukuthi bafuna lokhu nalokhu njengami kathesi ni angithi uyabona ukuthi ngiyeluka la sengitholile i-order.
Umnumzana Innocent Tsumbunu wenkampani enza isigqoko zemisebenzi emgodini uthi la uyajabula ngokubonayo lokhe beqale ukubukisa ngomvulo.
Botswana, we are finding business very, very good here. The people are very, very interactive and they are.
Ebhizimusi inhle. Abantu bayabuza ngesikwenzayo, kukanti abanye bafuna ukuthenga. Sithemba ukuthi kusiyaphela umbukiso siyabe sesithole abaningi abathengayo.
Umbukiso omkhulu weBotswana Consumer Fair wenziwa minyaka yonke njalo yiwo umbukiso wamabhizimusi omkhulu kule Botswana. Uphose ufane leZimbabwe International Trade Fair njalo lawo ukhanga amabhizimusi aphuma phandle kwelizwe ukuthi azobukisa. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiseHaboron kwele Botswana.